Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 29 kumbimbitho 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje amazwe amanengi aqhubeka ephathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho, kodwa imibuzo yokuthi lonke uncedo luzahamba kahle lokhu ikhona.
Osokubuhlungu ukuthi iZANU-PF isivalele bonke abantu be-opposition ukuthi bengaze baparticipate kulelu hlelo. Osokuhlupha ukuthi izinto ezidonethwe ngemali edonethwe zizafika na kulabo abantu abahlelwe zingozi.
Abalaleli be-Studio 7 bazasipha imbono yabo abasithumele yona nge-WhatsApp. Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lokuhlaziya udaba lwamaprofita alodumo. Kungani abanye bekholwa izimanga zamaprofita ezikhanya zingasoqiniso?
Ukuthi kuphelo kusile ayi kungaphezulu kwamandla mina, kuthe nxa kwayenzakala inangazo zenkhona, so ngeke mfakazi into engingayazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amazwe amaningi aqhubeka ephathisa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai esigabeni seManicaland, kodwa imibuzo yokuthi lolu ncedo luyafinyelela abantu kumbe luphungulwa ngamalunga eZANU-PF ilokhu ikhona. Izolo ebusuku umphathintambo obona ngezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, uNkosazana Lindiwe Sisulu, ufike elizweni ezokupha usowabo weZimbabwe uMnumzana Sibusiso Moyo imali engamaRand azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha, i-R60 million, kwathi omunye usomabhizimusi wakwele South Africa uMnumzana Patrice Matsope wapha i-R15 million. Kuthi ummeli wehofisi yeCanada eZimbabwe uMnumzana Rene Cremonis uncedise ngemali engamadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$3.5 million ukuphathisa abayehlelwe yingozi yezulu emazweni amathathu agoqela iZimbabwe, Malawi kanye leMozambique. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Cremonis uthi ilizwe lakhe lizancedisa langezinye indlela eZimbabwe kulandela umonakalo we-cyclone Idai emavikini amabili asanda kudlula. Ekhuluma le-Studio 7 eseHavron lapho akade engene umhlangano we-Canada Africa Conference, uCremonis uthi iCanada ikhiphe izigidi ezintathu lengxenye zamadola ukuphathisa abathinteke ngengozi ka-cyclone Idai.
Well, first of all, I need to offer my condolences to Zimbabwe once again.
Sileta amazwi yethu endiduzo kumuli zonke ezalahlekelwa izihlobo kulesi sehlakalo. Imali le iphiwe inhlanganiso ye-United Nations kanye lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa.
Uqhubeke esithi ngaphandle kokuphathisa ezalwane zeZimbabwe kanye labeMalawi leMozambique, iCanada ithintane lezalwane zayo ezisebenza ezigabeni zeManicaland ukuze kwaziwe ukuthi abakho engozini.
Obviously one thing that's always a concern to us in the disaster is to know if there's Canadians
Okunye esikukhangelayo isimo sezizalwane zeCanada ezisebenza endaweni ezifana leTanganda ukuthi sibone ukuthi azikho engozini. Thola imbiko evela kwabasebenzela inhlanganiso ezijiyeneyo ezifana le-United Nations, ngakho sizwa ngcono ukuthi akulaba beCanada abasengozini.
UMnumzana Rodwell Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eHavron uthi oqakathekileyo ukuthi imali kanye lempahla iphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo kanye labantukazana kumele zifinyelele lapho eziya khona.
Abantu baze ngobuningi kuhlelo lolu esibelalo oluyingozi, abantu abalahlekelwe ezimpilo lakho konke abalakho. osokubuhlungu ukuthi iZANU-PF isivalele bonke abantu beopposition ukuthi bengaze baparticipate kulelo hlelo osokusihlupha ukuthi izinto ezidonethwe imali ezidonethwe zizafika na kulabo abantu abahlelwe zingozi
inhlanganiso kanye labantukazana abahlala kule Botswana baphume ngobunengi kuyona le viki ukuphathisa ngokutheneyo imuli ezifi yehlelwe yifu elimnyama ngemva kwesikhukhula esibangelwe lizulu lesiphepho se-cyclone Idai. NgingoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umlimi olilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Sweet Sweet utholakale efile eplazini lakhe eNyamandlovu kusehlakalo esikhanya ingani abambuleleyo bebefuna ukuthi kukhanye ungani uzibulele. Iphephandaba le Zimbabwe Independent lithi imuli yoyelipolisa lensitha le-CIO umnumzana Peter Munetsi ongafa ngesikhathi kuhluthunwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ifuna incwadi ezikhomba ukuba kanti vele wafa njani. Okwamanje ke zulukandaba kesizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasethulele wona nge-WhatsApp.
Salubonani, ninjani lonke basakazi. Igama lami ngokitho, ngizikwele Botswana. Mina ngithanda ukukomenta ngendaba ya-cyclone. Izululelelana esigabeni sendaweni yaseManicaland. Kuyinto ebuhlungu kakhulu lokho ukuthi abantu basala besegcekeni, abanye balahlekelwe imphefumulo njalo abantu abaningi kakhulu. So sicele ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabalabo ngalosi sonesi sikhathi bewele lokho lonele izulu elibawele uNkulunkulu labe sebesithi bona laba abaseleyo abesebaphephisa sethobe inhliziyo zabo. Lawa bekwazi ukuphila ngaphansi kwentando yakhe ngoba phezulu nokukho konke okusemhlabeni kodwa uNkulunkulu nguye omkhulu kukho konke. Konke okwenzakalayo nguye okuhlelile ukuthi kwenzakalayo leso sikhathi. So kumele abantu bona labo bakwamukele kanye ke lonile labantu abaseZimbabwe boyonke bakwamukele lapho elingafikanga khona. Singathi kithi kasifika lifikanga ngoba alifikanga thina sihlakaniphile akwaziwa inxenye kwelinye la lizabuya lapho lingafikanga khona. Kasikhulekeni siqinise uNkulunkulu abe lathi imihla lamalanga kuzo zonke izindlela esizihambayo kuso sonke isikhathi esiphila kiso insuku sozinsuku zokugcina uNkulunkulu sizothatha bakhe ngendlela ehlukeneyo abenze intando yakhe. Asikhulekeni ngendlela ephakemeyo uNkulunkulu asigcine njalo asiphephise kuzonke izindawo. Bona laba abaphephileyo khona le kufike khona uCyclone bangaboni ngathi bona bahlakaniphile kodwa kabobonge umusa kaNkulunkulu kabobonge uthando lukamlimi ukuthi bona baze baphephe phakathi nakwalelo zulu elinile izulu elikhulu ade libuya ngendlela lento ezihlukehlukene izinto ezikhukhula likhukhula lithwala izihlahla lithwala amantshe kodwa bona baphephile kuyintando kamlimi ukuthi umlimi azabasize baphephe entweni ezihlukeneyo ezinjalo ezibuhlungu ezinzima kodwa khathi singalikhi intambama umlimi abe labo abagcine khathi silabo abalele bendawo ezihlukeneyo balale labo abagcine. Ngiyabonga.
Ndivuka njani balaleli bakaStudio 7? Siyathaba lonke lisebenzise izimali zenu lichitha lisekela laba abawelwe yingozi. Sesimangalo uzindwangu lokho sokuhamba usiyabangisana ukudla kwabantu abafileyo ukuthi ngabe kuyatshintsheka ngabe kufa bona. Sengifisa mina engikhulumayo ukuthi ngabe labo bantu abangakahambisi uncedo lwabo kodwa sebeluqoqile bengasaluhambisi phela selisazi ukuthi lihambisa lisiyanika abantu olungasozeliwe kulabo bantu lineli bakhangeleleyo. Buhlungu kakhulu nxa sikhuluma ngento enjengaleyo thina sikhalela abantu abafileyo esimanimani andasihlobo shipping and that store bonke masungula futhi kodwa ngibuhlungu abalawo abantu abafileke semanga labantu sahamba igqoke izikipa zokuthwala ukudla besiye emizini yabo bengasaniki lawo abantu abafelweyo ngifisa ukuthi ngabe lo ongakahambisa ukudla wasahla kugcine phela kanti manje uyabo kusangapi ukhiphe imali yakho ungasayisi lapho enhliziyo yakho etsho khona susazi ukuthi kuyathathwa ngumuntu ongasuye lo omnikayo nabo ngamnanise egoli ngodubo lwangisusa khonapha yabona
neli njani ntongameli ninjani kwistudio 7 heyi udaba lolu ebelikhuluma ngalo angiboni ukuthi kuliqiniso ukuthi abokuze abathathe imisebenzi uma ngibhekile ngoba bona abanikazi bendawo abalapha banokuselektha imisebenzi bayakhetha kunabangayifuniyo njalo bafuna imali ephezulu thina ngokusokola suka sibe singakhethi sithi lo manje okuvukileyo lokho ukuze sithole ukusiza lathi umndeni ekhaya ngaleyo ndlela kuzothola ukuthi abelungu labo baloko kwenza ngoba kwezinye indawo kungaya umSouth African efuna umsebenzi bathi awukho kufika umZimbabweni bathi ukhona kumbe kufike uMozambikeni bathi ukhona umsebenzi so laba abelungu banemamcatshelwana abamdlalayo lapho ngoba bayazi ukuthi lo kuyaphandle uzofuna imali endushwana ungazumnike umsebenzi onzima uzowenza ngoba umuntu okuyaphandle kala choice laba njalo banamalungelo abo ende ungabheka njengendaba enjengabo Providence Fund imali lezi ezibanjwayo lezi uma ungowaphandle kwezintathu kusuka amaphepha engabe ngapheleleyo awukhona ukuzithola sisala kubo lezo imali kodwa laba bengabanikazi bekhaya lapha akutholakala ukuthi bazozifuna imali lezo ngendlela yonke abayikwanisayo baze bazithole ngaleyo ndlela abelungu labamakhampani labo banokokwenza okungaqondanga uma kuyilokho okuthiwo ngama-leadership yebo batsho ukuthi ababuya phandle yibo abamoshayo phakathi la lokhu angikwali ngikubonile lami ngike ngahluphana nabelungu ngendaba zemali sazizafikisana enkantolweni uzothola ukuthi abaningi abaphakathi ngama-South African but sebesiya ngama-tribe ukuthi i-tribe leyo nje yeningi kakhulu ibona abane-percentage eningi kakhulu bayamosha bamosha okupheleleyo njalo ibona futhi abenza ama-syndicate nalaba bekhaya so ngezinye iindlela bengasigcona sali yebo abanye bethu bayakwenza okungalungako kodwa ayisiqiniso iqiniso ngelokuthi bona uma sebesiya kuma-election bengakhampeni ngabantu baphandle ngoba kuzasuka konakale ngamandla laba bantu abalapha eJoburg uma sebethe baqala into yabo kababuyela emuva njalo bayabulala bayachisa labafazi bathola bekhona kule into beyenza so uhulumende bemele ukuthi ahlale phansi owekhaya nawalapha eMzansi babonisane ngodaba lulungiswe ngokupheleleyo ngoba into yangibona kahle kahle ayingeke iphele kuhle njengobana siya kwi-election
aqinisele umuntu believe gawule dot yomuntu lo khuluma irabishi uphe ekhuluma into enukayo defending rights kathi sibaba kwaba ukudla abangakwazi ukuthi kuvela ukudla okudonethwa ngabanye abantu bedonethele isizwe seZimbabwe kodwa bona bekhona bengurhulumente kungela nto abayenze uhulumeni bayenzela abantu bezimbabwe kupha le nto abaziyo ubatshontshela futhi ekhuluma ukuthi kwaze kwathi nekhuluma into ezingekho lo into ayikhuluma ubelive gawule ngabomnikezi ithu kakhulu ngoba into ayikhuluma isisusa ubuhlungu kakhulu abantu bahlupheka abantu bathule nzima ngendaba zakhulu
ya indaba zamachurchi lezi yahlupha bantu be-studio 7 even ebhayibhilini abaprofiti bamanga babekhona but thina siyazikhethela uhambe kumprofiti wamanga ngesikhathi sakhe sokuthi ehambe khonapha bonke abantu abakhona emhlabeni benza izinto ezishiyeneyo laye enje nalo okhulumayo la uyakwanisa ukwenza izinto zamanga la unje akwanisa ukwenza into zamanga yese so amachurchi akula ukuthi engavalwa njani nxa kuvalwa amachurchi isinu town ivalwe ibhayibhile lo vatungu Paul Kagame awathi yena uvalile ama church wabe screener aso unkulunkulu ama church ngakankulunkulu aso ka president okholwayo kakhole lapha akholwa khona unkulunkulu ngiye ehlulelayo not wena umuntu ongo umuntu onje angeke uyehlulele cha.
Sawubonani basakazi baka Studio 7. Likhuluma lo Eric eGoli South Africa. Ngiyabulisa ngithi nomsebenzi lo oyenzayo ngithi phambili ngawo muhle uyabukeka. Uyasijabulisa ngoba lisenza wonke umuntu azi ukuthi kwenzakalani ngasezweni lethu. Ngiyabonga.
Wazwile ke amazwi abalaleli bethu abathumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okakathesi ke kasikhangelene ezinye indaba. Kuyisiphithiphithi ebandleni eliphikisayo elama-Democrats ngapha kwele Melika phambilini kokhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kula malunga adlula amachumi amabili lane azancintisa kukhetho lwama primaries andivana ozanqoba abhekane lomongameli Donald Trump. Okuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnomzana Raphael Mthombeni nguye ke sixoxelayo kudaba lolu ke sizwe imbono kamnomzana Raphael Mthombeni.
Angibona ngathi kutshekile kodwa ke ngathi kulungile ngoba i-democracy iyabifuna khona konke ukuthi abantu bahlanganise ngoba laba okuhle kwakhona ukuthi ngikhona beza kuya kukhetho olungolwabo lwabo kuthiwa ngama-primaries lana okutshengisa ukuthi kuzaphuma yedwa khonapho simbone ukuthi ungaba.
Manje ngokubona kwakho ukhona yini othembisayo ukuthi nguye ozaphuma? Siyabona ukubana lo wayengumsekeli kamongameli owayesekela umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden la ikhona. Ungathini wena nxa ubona abakhona labo ukuthi ngubani okhanye ngaba nguye ozancintisana lo Trump?
Ngibona ngathi kuzangena ungathi mutsha kulalo lanxa yena owayesekela engathi ulamandla okuqoqa abantu kodwa mbona ngathi ukuhamba kwezinto sokumedlulele kulalaba abatsha abakhona abangenayo abafana lamankazana lamanje.
Ye, siyabona ukubana abesifazane bangani banenganyana nxa sikhangele kweminye iminyaka. Ungathini wena nxa ukhangela inani labo?
Ngibona ngathi kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi abesifazane basondele laphana ngoba ungakhangela i-America ibingathi ilizwe elisemuva kwabesifazane ngoba ungakhangela kubo-India sokwabe kwaba lo prime minister ongumama kubo-Britain ongumama kodwa lapha bebengathi abakuvumi kakhulu ukuthi umama laye ulekhanda elicabangayo elingenza izinto eziphumelelayo.
Okokuthi ulakho yini umuntu owesifazane ukuthi simbone ephumelela ngoba kukhethwa?
Ya, ngibona ngathi angaba khona nxa kukhangelwa nxa weqoqa kulaba abatsha esingathi thina ngama-millennials laba angahamba khona ngoba labo kabasakhangeli njengokukhangela kwabadala bakhangela ukuthi impikusasa yabo injani. Ngibona ngathi angaba khona njengalo weCalifornia lwana umama obekuthiwa nguHarris. Ya, ngibona ngathi angaphatha.
Kulesi phithiphithi siyasibona kodwa ungakuqathanisa lokwekhaya yini?
Ngeke ngikuqathanise lokwekhaya ngoba okwekhaya kuduma ngokuthi kuyakhethwe kungakakhethwa. Asithi thina njengoba kungaba khona bekulaba bakade befuna ukuncintisa laphana ku-presidential kuma-elections ladlulele. Labo bebe baningi befika kubo 20 khona ngale kodwa ke bekuhle kukhethwe lanxa bekhona uhlubona ukuthi iziphamaso nje kuphela kodwa ke lapha loba bebaningi kuzaphuma oyedwa ozafunwa ngabantu.
Ungathini ngendlela ezisetshenziswayo ukuthi abantu baze babone ukuthi hayi lo nguye esifuna sikhokhele nxa ukhangela okwekhaya asiboni kumbe ukuzwa nje ukuthi umkhokheli lo engaba elamacebo bani kodwa lapha siyabona kuyaphuma egcekeni ungathini wena ngakhona
lokho mbona ngathi into ehlanzekileyo kakhulu ukuthi abantu batshengise nxa ngizakukhokhela mina ngizifake phambili lapha ngizitshengise ukuthi ngicabanga njani ngenzani ngicabangani zama-issues izindaba ezize eziphathelane labantu kuqakathekile kakhulu lokhu okwekhaya mbona ngathi kakufiki khonapho ngoba loba kungaba ngamapresidenti amabili angafuni ukungqikilana awafiki ukuthi kuthiwe lokhu anokuthiwe khona bake baqwaqwazane ngengqondo okuthiwa ngama-debates lokhuya so sibonge ukungena nje singananzelelanga singakwazi lokuthi umuntu ozasikhokhela ngumuntu onjani ocabanga njani ozakwenzani lapha bayaphiwa lelo thuba
ngamafitshane ungathini wena ngendlela abantu mathupha abaziphatha ngayo phambilini kokhetho
lapha ngibona abantu bengathi bahlanzekile kakhulu nxa kusizwa kukhetho ngoba abantu bayanelisa ukuthi lo nyaka bavote bengama-Democrats nomnyaka ozayo bavote bengama-Republicans laba ama-Republicans avote engama-Republicans lo nyaka next year bayiguquka bavote bengokunye manje kwekhaya kumele uhlale ulokhu yikho khonoko kuphela akula sikhathi sokuthi uthole ithuba lokuthi uzikhethele okufunayo donsela khonapho ekutheni nxa uyizano uyizano nxa uyi-MDC uyi-MDC nxa uyizaphu uyizaphu akula sikhathi sokuthi utshintshe uzize ukuthi ukhangele ukuthi ufunani empilweni yakho ezakwenza uqhubekele kwambili.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika besixoxela ecingweni ekhonapha ke kwelemelika. Kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwamaprofita okuthiwa benza izimanga sigqiba ke ngengxoxo lonkosazana Dr. Sibanda owenkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance i-PhD Ministries ekhokhelwa ngozibiza ngokuthi ngumprofeti uWalter Magaya. Unkosazana Sibanda oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC wakhuluma ezimele le-Studio 7 kanye leminye imisakazo lamaphephandaba esanda kungena kuleli bandla engu-Asha kumbe igosa. Njalo encoma uMagaya kanye lamandla amakha athiwa ayenza izimanga athiwa yi-anointing oil. Ke sizwe ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi yena kodwa uthi yena elokhu eqine nko kukholo lwakhe. Asimzweni.
Izizathu zabe ziziningi but ngizakhuluma mina ngezami izizathu engizaziyo. Nxa ngikhangele even kusisekelo sombuso ukukholwa kuyehlukene omunye lomunye akholwa ngalokho omunye akholwe ngalokho omunye akholwa ngalokho sivumelene sibhalisisekelo sombuso ukuthi ukukholwa komuntu eZimbabwe umntwana weZimbabwe nxa ezizwa yena ifuna ukuthi alandele lolu kholo kukuye and kuyavunyelwa nje kusemthethweni ngabona lapho kuqala kuqakathekile ukuthi ngijoyine lelo kholo engihamba kilo lelo prophetic olule healing olule deliverance lami ngabona ukuthi lami ngiyayifuna leyo healing lami ngiyayifuna leyo process lami ngiyayifuna leyo deliverance just like everybody else.
Wonke khonokho kokuqambayo akukho yini kumabandla lawana abantu abakhula bewazi kudala afanana labo London UCCSA afana lamasabatha afana lamaroma
la amanye ama-churchi lawa akula kuthi siyawasola khonapho lapho engihamba khona lapho engithi ngiyathola i-process ngiyathola i-deliverance ngiyathola i-healing mina ngizele e-Methodist xa ngikhona khonapho ngiyahlangana leyo Methodist oweRoma ukhona khonapho oweDutch Reformed ukhona khonapho bonke babe bekhona besabathweni abanye babe bekhona but kulesikhathi lapha abazizwa labo ukuthi ah wathi ngihambe lami ngiyekuzwa le prophetic healing and deliver izikhathi ziyathiyana indlela ezenziwa izinto ziyathiyana kufanana nje lezi gqoko ngiyekulokho besigqoka igqoko za 1960 ziyatshintsha le fashion ngokuhamba ukuhamba so ukukholwa lokwenza lokwenzakala kwezinto kwehlukene ngawo ufuna usulandele okubonayo ukuthi lokhu wathi ngilandele
la kuyakusebenzela
ye umuntu nxa ukholwa which means what you believe is what you are going to yikho okuza yenzakala ngoba wena ungakholwa ngakho ngingakholwa ngokuthi mina lapha engikhona ngiyakholwa ngizwa ngikhudumala kuyangihambela ye khonokho engiyabe ngikulandile ngizakuthola ngoba ngiyakholwa I believe in that.
Kulabanye abaprofethi okuthiwa bayavusa abantu abafileyo kulabanye okuthiwa bayenza abangahambiyo behambe lakho konke nje ngokwakho usowakwakubona okunje njalo uyakukhola ukuthi kuyenzakala kuhle kungela kuqilibezela
ukuthi ngithi mina kuyaqilibezelwa kumbe kaqilibezeli uthola lokhu sokungaphezu kwamandla ami mina ngithanda ukukhuluma ngezimele njengo masibanda njengo doctor sisibanda mina nxa ngingena ethethi laphana ngiyabe ngisokhuluma loNkulunkulu wami and nxa ngikhuluma loNkulunkulu wami ngiyabe ngikhona ngoba ngenzela zona ngesikhathi sonesi ukuthi kuvuswe lo sifile hayi kungaphezu kwamandla ami mina kuthe nxa kwayenzakala ngingangaze kwenzakala so ngike ngifakaze into engingayazi.
Hello ke ngunkosazana Dorcas Banda oyibandla le Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries ekhokhelwa umnumzana kumbe umprofita Walter Magaya ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo esigqibela ke uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya abaprofita.
Sondela ntokazi ungesabi ntombente ngizinikele ngaphelela sondela ngikukumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inye omuntu leyaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukele umfula wokugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando lomqotho ngiqome ngezingandle ziqonde ngakini
Mangimbona, ya papa teda. Mangimbona, shayalu palo.
Comento mbaza, comento la pana. Comento mbaza, comento la pana. Comento mbaza, comento la pana. Comento mbaza, comento la pana.
Kude mani yiniki zela abantu zebantwini asebemathandeni singabisempini ukwenda kwela ngumthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngebe ngunowa ube ngwami omkhumbi Zonu lamvunye lalela mina ungalalela abanye sengasikhuza ngasiqeda ngizichansa kule zonke izizwe kodwa wena uyinduku enhle evele kusasa so
ngiqome ngizinqande ingoma emnandi ke ingoma kalipha okancube esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ekuseni hayi kusasa kusena silahlelo kodwa singadibana ke lamhlanje ntambama ngo 7:30 igama lami ngo Chris Gande libe lempela sonto enhle.